sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejana njani mthwakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 16 kumbimbitho 2018 nguntungameli Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibe lempumela enhle ecourt, sitholile ijudgment yokuthi sesingabuyela siyesebenzele emahofisini ethu.
Umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi icele le-MDC elisekela unkosazana Thokozani Khuphe kumele liphume emahhovisini alelibandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elisekela umnumzana Nelson Chamisa.
Ubaba umgabe kumbe kuluphala kumbe kwenzani, abantu baseZimbabwe kathesi bayahlupheka. 90% ye-population yaseZimbabwe abanamsebenzi.
Umnumzana Robert Mkabe uthi uZulu weZimbabwe wayehlezi kuhle ephakathi komhlane lembeleko phansi kombuso wakhe. Uthi njalo umkakhe wayengasoze abe ngumongameli weZimbabwe ngoba wayengayisilo lunga lezanu PF, okuyinto emangalise uZulu. Uhulumende usememe okusemthethweni umanyano we-EU ukuthi uzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa kuhle na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi icele le-MDCT elisekela unkosazana Thokozani Khuphe kumele liphume emahofisini alelibandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elisekela umnumzana Nelson Chamisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo namhla, umnumzana Banda uthe basamukele ngenjabulo isinqumo se-High Court lesi, njalo uthe sebezaqalisa ukwenzela imihlangano yabo emahofisini ebandla ngemva kokuvinjwa unkosazana Thokozani Khuphe labasekeli bakhe.
Sibe lempumela enhle ecourt, sitholile ijudgment yokuthi sesingabuyela siyesebenzele emahofisini ethu, emva kwabantu abafike babasemahofisini ofisinethu ade kungala mvumo. Sizoqala namhlanje mini ukuhamba siyesebenzele emahofisini. Silomhlangano esiyofakileyo kusasa emini odila ngama-candidates azosimela ekhethweni olubuyayo. Umhlangano lo ngokuyabatshela izinto eziyabe kufuze bazenze ukuba bamele iqembu lethu le-MDCT.
Kube lokulwisana okukhulu phakathi kwabasekeli bakamakhuphe labakabhanda kobulawayo kumaviki amabili edluleyo bebanga amahofisi ebandla kwalimala abantu abaningi. Umnumzana Banda yena osekela ukuthi umnumzana Nelson Chamisa abe ngumkhokheli we-MDCT ubotshelwe loludlakela labanye bakhe ngeviki edluleyo bamiswa emthethwandaba. Umtshayeli wemota kamakhuphe umnumzana Witness Dube ngomunye wabantu abalimalayo ekulwisaneni lokhu lemota kamakhuphe yabulawa amafasitela. Unkosikazi Khuphe ubikwa ehlele umhlangano omkhulu labasekeli bebandla irali kusasa kobulawayo. Umnumzana Nelson Chamisa yena uzaba leyakhe imihlangano ye-MDC Alliance ekhwekhwe legweru ngempela viki. Umeli wemakhandeni edalele parlamende obe lomnumzana Banda emhlanganweni wakhe lentatheli izindaba namhla, umnumzana Dingilizwe Chuma usole umakhuphe esithi uyaphambanisa.
Ngingomunye wabo uDingilizwe Chuma sivumelana ukuthi umama uMakhuphe nxa elama programs afuna ukwenza kumele abuye through the province, kodwa lokho asekwenza esikubona kwenzakala phakathi komuzwa kobulawayo akusikho okusemthethweni ngoba uChamisa wakhethwe National Council eHarare as the acting president and as our candidate. Yena nxa lama issues uyahlala ku standing committee, uyahlala ku national, ule authority ku national executive, ku national council. These are the organs, relevant organs okumele akhulumisane lawo nxa ama issues okumele awalungise ukuthi eze kobulawayo ezobamba imhlangano njengalo isizwe yakusasa akukho emthethweni thina njenge province yakobulawayo asila amalungelo ukuthi siu authorize lo mhlangano ngoba kasilandanga uyazenzela okwakhe okuphuma endleleni ngabuya ngaleyo ndlela ngoba iprovince yethu asivalela abantu ukuthi benze imhlangano kodwa kumele alandele amachallenges aqondile
umsakazo we studio 7 uzamile ukukhulumisana lomakhuphe kanye lomqoqi wenhlelo ze MDC umnumzana Abednego Bebe ngesinqumo sanamhla kodwa bebengadophi incingo zabo ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku direct from Washington the
voice of America VOA umanyano we European Union uzathumela iqula lawo eZimbabwe ngomvulo ukuze hlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle na ngemva kokunxuswa okusemthethweni nguhulumende uAnastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Ummeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Philip Van Dam uthi yinto ejabulisayo ukuthi umanyano wakhe umenywe nguhulumende ukuthi athumele abantu abazehlola ukuthi ukhetho lwalonyaka luqhutshwa kuhle na. Lokhu ngokwakuqala eminyakeni phose elichumi lanhlanu ukuthi i-European Union ivunyelwe ukuzebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe ngemva kokuvinjwa ngumnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe ngomnyaka ka-2002. Ekhuluma le-Studio 7 namhla u-Ambassador Van Dam uthe i-European Union isithumele iqula elizafika elizweni ngomvulo eliza kwandulela iqula elikhulu eliza kuba selizweni ngesikhathi sokhetho lona athi lizafika sokusele inyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. UVan Dam uthi iqula elifika ngomvulo leli lizagcwayisisa ukuthi umumo ulungele yini ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo njalo olungeladlakela. Uthi ngokumema abahloli be-European Union uhulumende wenze kuhle kakhulu njalo uthi bakhangelele ukuthi ubudlelwano phakathi kwamazwe e-Europe leZimbabwe buqhubeke busiba buhle.
But as you know, we have been supporting ZEC through UNDP basket funds, and we are also supporting.
Njengoba babelisazi ukuthi besisekela iZEC lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bakhuthaze abantu ukuthi bayibhalise ukuvota. Kuyathokozisa ukuthi abantu abaningi abedlula izigidi ezinhlanu sebebhalisile ukuvota njalo abasakhulayo labesifazane yibo ababhalise ukuvota. Siyajabula njalo kuyinto enhle ukuthi uhulumende weZimbabwe usenxuse iqula labazohlola ukhetho abasuka ku-EU.
Evumelana lo Van Dam, ummeli weBrithani eZimbabwe uAmbassador Catriona Leng uthe amalungiselelo okhetho akhanya eqale kuhle kakhulu. Wengeze wathi bayathokoza ngokunxuswa kwabahloli bokhetho abasuka e-European Union. Osokusele ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngokuthula kutsho uAmbassador Leng.
The election preparations have been going reasonably well. Pleased that the BVR process was able to register 5.3 million.
Amalungiselelo okhetho ngaphansi kohlelo lwe-BVR asungule kuhle njalo kukhanya kuzahamba kahle. Siyajabula ukuthi abasakhulayo labesifazana babhalise ukuvota. Sikhangelele ukuthi uluhlu lwababhalisele ukuvota lube kahle njalo ukhetho lube lokuthula. Siyajabula ukuba uhulumende weZimbabwe usenxuse okusemthethweni amalunga azahlola ukhetho eZimbabwe asuka emazweni e-EU.
Umanyano weSADC lawo ulequla eliselizweni sikhuluma nje elihlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahanjiswa kuhle na. Iqula leli lifike elizweni ekuqaleni kweviki. I-commission ebona ukuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho kumele lwenziwe phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emaNdebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi kwezinye indawo zelizwe abantu bayethuselwa ngabezombusazwe.
kumele sihambe sitshela izihlobo zethu ukuthi bengavumi into efana laleyo. It's another intimidation ngenye indlela yokuhlukumeza abantu ukuthi bavotele izano ngokudla. Ukanti ukudla komuntu wonke oseZimbabwe, wonke umuntu weZimbabwe ophethe ID yeZimbabwe ulolungelo lokuphiwa ukudla enganikwa ngeplan yevote maka kuthiwa khona iparty lesibusayo ile democracy. Ntemba bayatsho nsuku zonke bathi ama-election alonyaka azaba free and fair election, asoze kube lokuhlukumeza, asoze kube lani ukuphatha kuba abantu ngama-election.
Abantu abaningi baqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini ezek ezigabeni zonke zelizwe. Phakathi kwamaviki ambalwa adluleyo, izek ithi besokubhalise abazinkulungwane ezimbili phezu kwabayizigidi ezinhlanu phose lengxenye ababhalise ngesikhathi i-commission le isajonga uZulu lapho ahlala khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi amankampani amakhulu akwamanye amazwe asamile kancane ukuza eZimbabwe ngoba efuna ukubona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kuhle na kungeladlakela. Ngakho uthi uzimisele ukuqhuba lolukhetho kungela kuqilibezela njalo ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Umnangagwa wethu le amazwi la emhlanganweni awenze labasekeli bezanu PF ewange namuhla. Ukuhlaziya loludaba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Engakutsho babankomo mayelana ngento le ekhulunywa ngumnangagwa iliqiniso kakhulu, ngoba into eyenzakalayo laphana elizweni lakithi yokuthi abantu sebaba very skeptical ngezinto ezikhulunywa ngomlomo kodwa kungabonakali ama-actions. Sasikubona ngaphambilini ukuthi wayengekho umuntu owayele street time ukwedlula umgabe owayesenelisa ukuthi akhulume izinto ngolimi olumnandi kakhulu, kodwa izenzo zakhe kungabi yilezo zenzo ezenza ukuthi abantu bakhwabithe umsebenzi noma bakhwabithe into eliqiniso eyenzakalayo. Ngakho ukuthi kathesi umnakagwa ukubona kuqakathekile kakhulu liqiniso vele linaleli, ama-investors abekho abantu abafuna ukuthi babuye bazofika elizweni lapho okungela ukuhlaliseka khona ezintweni eziningi. So bayabuya laphana bona into abayikhangeleyo kakhulu, bakhangelele ukuthi babuye besazi ukuthi sebebonile ukuthi usehambe walonda umzila wakhe wenza isiqiniseko sokuthi ama-elections lawa abe ngumhlahlandlela ukuthi kutshengisele ukuthi kube lesi sombululo, kube le mpilo entsha eZimbabwe. So ama-elections lawa asoma elections kuphela, but kungama-elections azayenza ukuthi ukhanye kube mgceke, kube sobala ukuthi into ayiyo aphezulu kwayo uzimisele yini kweqiniso, noma mhlawumbe ukhuluma nje okwamagama okwakusenza umgabe njengalokhu ayekwenza kuqala ukuthi wayekhuluma esithi uza kwenza ama-reforms kodwa ama-reforms aphelele emlonyeni wakhe ezenzweni, kungabi ngitsho le reform eyodwa etshengiselayo. Yikho okwenza ukuthi ama-investors babe lokhu bemile phandle kocingo bekhangele ukuthi bafuna ukubona kuqala ukuthi onguye ozabe ngumongameli umbali njalo iqiniso lukhuluma yiliphi.
Ngamanye amazwi uthi ukungabi khona kodlakela lokuqilibezela akwaneli ukuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo, ngoba kungela nguquko kwezokhetho ama-reforms okhuluma ngawo.
Yeah, ama-reforms aqakathekile kakhulu, ngoba noma kungabe kungeladlakela kodwa ama-reforms lawa abe lokho esetshengisela ukuthi kusesekhona ukuqilibezela nje, ayisikho udlakela kuphela olungenza ukuthi abantu noma ama-investors bengabuyi, kodwa i-system yona ngokwayo kufanele ukuthi itshengisele sobala ukuthi isebenza indlela e-transparent ezayenza ukuthi nama-investors ngabe ibuya babuye bele confidence ukuthi baya endaweni abayazi ukuthi izinzile njalo izabe kuza kwenzakala ukuthi le mali zabo sasa sizokujike kube sokhulunywa ezinye izitori nxa sibefake izimali zabo laphana elizweni. Ngoba nxa sikhuluma ngama-investors asikhulume ngomuntu obuya ethole $10,000, esikhuluma ngabantu ababezethole ama-millions and millions abazawafaka laphana ukuthi bazoinvesta elizweni leliyana. Yingakho ukuthi akekho umuntu ongafuna ukuthi abuye ezofuna ukuthi azohlanyela imali yakhe lapho angalaqiniso khona ahlanyele imali yakhe phezu kwedwala.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekwelengilandi.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Oke ngulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mugabe uthi uZulu weZimbabwe wayehlezi kuhle esidla esuda phansi kombuso wakhe engekho olambayo. Umgabe wethule amazwi la emhlanganweni awenze lentatheli izindaba zakwamanye amazwe izolo. Ukuvumile umgabe ukuthi uhulumende wakhe wayesephula amalungelo oluntu kodwa wathi umbuso wakhe wawungamubi kangako. Umgabe uveze njalo ukuthukuthela ngokuhlamukelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi wabanjwa ngamandla libutho ukuthi yesuke embusweni. Kodwa ephendula amazwi kaMgabe namhla, uMnangagwa uthe kazihluphi ngomgabe ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo. Kodwa ulandule ukuthi umgabe wabanjwa ngamandla libutho ukuthi ehle esihlalweni. Umgabe umangalise uZulu njalo ngokulandula ukuthi umkakhe uGrace Mugabe wayefuna ukuba ngumongameli weZimbabwe esithi unkosikazi Mugabe wayengayisilo lunga leZANU PF. Ngakho uthi wayengeke aba ngumongameli. Kodwa iqiniso elaziwayo ngelokuthi uGrace wayengomgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kuZANU PF olu Women's League okulugatsha olukhokhelwa ngumuntu olilunga lebandla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Dineyi Mukwewa.
Uba bomgabe kumbe kuluphala kumbe kwenzani abantu baseZimbabwe kathesi bayahlupheka. 90% yepopulation yaseZimbabwe abala msebenzi. So nxa besithi yesithi yena kule prosperity kumbe utsho yena labantu abakhe. Ukuvuma kwakhe ukuthi kulezinye izinto ade zingahambi kuhle. Thina sifuna ukuthi acele ukuxolelwa. Aqalise atsho ukuthi abantu abanyamalalayo bangani. Bonani ungaba ngokokuqala khonoku. Atsho lesizathu zokuthi ngesikhathi seGugura Hundi uthume bani. Ebathuma ngesikhathi siphi, bangaki abantu ababuleweyo, njalo besecela ukuxolisa. Yena sesingaqalisa ukukhuluma sizwe ukuthi lokho akuthoyo ku-genuine.
Uthi njalo akusiloqiniso ukuthi ubefuna umkakhe uGrace abe nguye umongameli welizwe. Ngoba uthi uGrace kayisilo lunga leZANU PF. Ayisiyonto emangalisa yini le?
Umgabe asazi ngithile ukuthi it's either yena usehlanya kumbe usekhohlwa. Umama uGrace Mugabe ube ngusecretary we-Women's League yaseZanu. Umama uGrace ngesikhathi lapho bemkhipha ubaba Robert Mugabe ubeselungiselele. Bese kusele nje ukuthi ubaba uMugabe afake ipen lephepha ukuthi umama uMugabe athathe umbuso. So lokho akukhulumayo ubaba uMugabe it's either kumele sikhange simxolele sithi hayi umuntu omdala kahlekwa ukukhulu azisakwana ngekhanda kumbe siphonga ukuthi hayi kumbe vele azithathi kumbe vele sowakhohlwa.
UMnangagwa wethu le umbiko laye ephendula amazwi kaMgabe awukuthi wabanjwa libutho ngamandla kubana esuke embusweni. UMnangagwa uthi akuqondanga lokho uMgabe wazichiyela isikhundla uthi ngamazwi lawo.
Njengamagqwetamela amalungelo abantu sithanda ukuthi kube le objective truth. Umbuso wahluthunwa ngamasotsha, that cannot be denied. Ukuthi amasotsha angene ezBC athatha iZBC kwakuyukuhluthuna umbuso. Ukuthi amapolisa angene eBlue Roof hadinga uJonathan Moyo habophi ubaba uMugabe is a fact. But what is also a fact is that iParliament yaseZimbabwe yayisihlezi isifuna ukumkhipha ubaba uMugabe.
Umnumzana Dineyi Mukwewa ligqwetha sixoxela ekobulawayo. ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya amazwi kamnumzana Robert Mugabe yena othi elali phakathi komhlane lembeleko ngesikhathi sombuso wakhe. Liyakuvuma na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abazinkulungwane ezine ababalekele udlakela kwele DRC bayaphephela kwele Uganda phakathi kwamalanga amathathu edluleyo. Abantwana besikolo kwele Nigeria sebehlalela evalweni kulandela ukuthunjwa kwamantombazana edlula ikhulu kwesinye isikolo ngabahlamuki beBoko Haram. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wecricket liqhubekela phambili lidlala kuhle kakhulu kumncintiswano okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wamazwe omhlaba ozaqhutshelwa kwele Ngilandi ngomnyaka ozayo. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leZimbabwe linqobele Ireland ngamaranzi alikhulu lesikhombisa 107 ngemva kokuba lona liqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaranzi angamakhulu amabili lethumi lanye 211 ngemva kokulahlekelwa ngabadlali abayithoba munemunye kuma-overs alo angamashumi amahlanu. Kwathele Ireland seliphendula lenelise amaranzi alikhulu lane 104 lilahlekelwe ngabadlali bonke kuma-overs edlula amashumi amathathu lane 34.2. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe yilo lihlezi phezu kwengalane yamaqembu afinyelele kusigaba se-Super Six lile miklomelo emihlanu okulinani eliphethwe liqembu leScotland. Njalo zombili iZimbabwe leScotland yiwo amaqembu angakanqotshwa selokhu kuqale limidlalo eqhutshelwa elizweni leZimbabwe. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshim Kokoyarira uthi yena iqembu leZimbabwe kumele libophe ziqine kusiya phambili ngoba kukhona lapho elingaqhubi khona kuhle.
Ngokubona kwami abafana beZimbabwe namhlanje batshengisele ukuthi hayi noma bengadlalanga kuhle ngebhethi bamele benze kuhle nxa sebebaphosayo. Ye kuhle ukuthi badlale kuhle njalo banqobile lokho benqoba, kodwa ngokubona kwami kusekhona ukuthi kumele kulungisiswe ikakhulu endabeni zokubona nxa esimele sitshaye ibhola ngesigodi sitshaye asiyenza amaranzi amaningi. Ikakhulu laba abaqalisayo singananzelela sesiloko sithemba uPresident Taylor labalaba abaphakathi ikakhulu isikandaraza ukuthi ebesinceda ngokufaka amaranzi amaningi. Ikanti laba abaqalayo labo bamele benze into zibe lula ukuthi betshaye amabhola sibe lamaranzi amaningi.
Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana nele West Indies ngomvulo mhlazi lithumi lathoba nomunye, kuthi ngemva kwalokho lizadibana nele United Arab Emirates ngolwesine mhlazi ngamashumi amabili kuyona le inyanga. Amaqembu amabili azaphutsha imidlalo yesigaba se-Super Six ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalani azathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele Ngilandi ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine.
Woza Friday lamhlanje silomculi weKwaito House uNkosana Mangena oseludumo olukhulu kwezomculo kweleBhilithane, kubika intatheli yethu uEzra Chisaspan.
Izingoma zakhe uyazibhalela njalo abuye azitshayele iziginci akhiphe imratha yengoma zokujabulisa abalaleli. Umangesolo wesilaye namhlanje kuhlelo Woza, Woza Friday.
Ik igama lami ngukosana Mangena and abaningi bangibiza elokucula ngumangesto ngiphuma kobulawayo ngazalelwa kobulawayo okwamanje ngihlala eEngland sengileminyaka efika amachumi amabili ngiseEngland.
Indlela ahlabela ngayo isezingene eliphezulu mangesto kusegcekeni ukuthi kukhona abanye abaculi abadumileyo abamenza waba nomdlandla wokuthi acule. Pho yena uqale nini ukucula?
I-music ngaqalisa ngisasesikolo, kodwa when I came to England that's when I started music production, and ngathi ngikhula I was inspired by abantu abanjengabo Mdu. And when I started doing ikwaito, I did ama shows lapha England with abantu abanjengomzekezeke labo Brown Dash back in over 2004.
Umangesto ngithi
Mawusanda kuma mlaleli sikuhlelo woza woza Friday kunjenje. Igama elithi Mangena selidume kakhulu kwele Britain. Ulandela ucula komntaka Mangesto lwesilaye uDonnell. Uhlelo lukamabona kude weEngland olithiwa Voice UK. Ulesiphiwo umfana kaMangesto. Kahle kahle ulabantwana bangani?
So mina, I have two boys. Donnell is the firstborn. Malachi is the last one. So Donnell, when he was growing up, he used to see me doing music, and I started training him. I would produce music for him. And yeah, so last year when he turned 16, that's when I took him to The Voice. Uguta entered the competition and is doing well so far.
Ukhanya osohlalile kwezomculo. Kukhona okunye okwenzayo ngaphandle kokucula njalo. Singahambi umculo wakho utholakala ngapi? Mfana kaMangena.
Umculo wami is available on iTunes, Google Play and online. So mina, I've been producing music for a good 16 years and okwamanje I'm doing cinematography and music at the same time. Ngiyabonga kakhulu. So lingadinga uMangesto on Google or iTunes or Google Play. Sizathola lapho.
Imuli yakwaMangena yakwelwa ngamathamsanqa amakhulu. Ubaba nomntwana bonke bacula njalo bajabulelwa ngabantu abaningi. Ekusasa yabo ikhanya imhlophe. Bese uhlelo oza Woza Friday silomculi ovayindelayo ocula iKwaito House Music uMangesto. Libe lempilaviki enhle balaleli. Igama lami nguEzra Chisa sibanda.
Hayi kushana neKwaito
Chapo kunjani? Hola. Sake sahlanya ngayo iKwaito High School sisalalela Arthur Mafokate elabo Mduduzi Masilela. Ayike ngumangesto obekuhlelo Woza Friday elithi hayilidala uEzra Chisa Spanda. Siziphetheke ezohlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuthi icele leMDC elisekela uNkosazana Dokozani Khuphe kumele liphume liphele emahofisini alelibandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elikamnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Robert Mugabe uthi uzulu weZimbabwe wayehlezi kuhle phansi kombuso wakhe kungela muntu olambayo. kwanelo kwamanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Salani ku Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.